ndaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesine mhla ka 29 ngolwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leMDC bakhangelelwe ukuthi bazatshengisela emigoqweni namhla bekhonona ngokuhlupha abantu eZimbabwe.
Namhla phela ngithi abantu bayatshengisela ukuthi lokho okwenzeka ngokhetho abantu bathi ukuthi into lazi azange ihambe.
Abantu bafuna ukuthi uhulumende aphangise ukunika izabelo amandla okuzibusa.
Okokuqala esikukhangelelayo yikuthi nxa kusiba le-devolution sikhangelele ukuthi isigaba sakithi ngapha eLupane sesingaba lamathuba okuthi siphakame.
Uzulu wethula akufisayo.
Uhlupho kakhulu esithanda ukuthi kusike silukhangelelwe kumbe esikhala ngalo ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalandeli bebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bazatshengisela emigoqweni namuhla bekhonona ngokuhlupheka kwabantu kweleZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Jacob Mafume uthi kumele abatshengiselayo benze lokhu ngokuthula njalo bagqoke izembatho ezimhlophe kumbe izembatho zamabandla okholo lwesiKristu. UMafume uthi abantu abaningi sebesehluleka ukuziphilisa kulandela ukhetho olwenziwa ngontulikazi lonyaka lapho kwanqoba khona ibandla leZANU-PF lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi kabesabi ukudutshulwa ngabezomvikela njengalokhu okwenzakala eHarare ngoNcwabakazi okwafa khona abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi badutshulwa libutho. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomlandeli webandla leMDC umnumzana Handele Mlilo.
Namhla phela ngithi abantu bayatshengisela ukuthi lokho okwenzeka ngokhetho abantu bathi ukuthi into lazi azange ihambe kuhle. Nango lohulumende lo into ezinye izinto azenzayo khathesi bathe abantu nxa bekhuluma bathi bona zibulala bona abantu abayibo kuthiwa bayahlupheka laba bevele belungile bezenzele into zabo belezimali zabo kabadubeki nabantu kazana lokho bedubeka. Yikho abantu bevele baye nje esitwitini bayatshengisela ukuthi hayi into le kasifuni. Into le ngesikhiwa bathi this is our right. Uthi sitshela uhulumende ukuthi kulento esingasifuniyo kanti kubhaliwe kuyena le ilokhu ugwalo olukhulu oluyilo esibuswa ngalo ukuthi sizanxa kulento esidubayo siza kuya phandle siyotshela wonke umuntu lo mkhokheli welizwe ukuthi lokhu asikufuni.
Nxa sesigangela baba Mlilo kunceda ngani khonokho njengoba umnango kesithi hayi uyazama ukuthi alungise okuhlupha elizweni?
Hayi phela kanti asikuthi sithi njengoba thina nxa sisiya khona ngaluza njinji izinto umele akwazi ukuthi kulento esingazifuniyo. Umuntu okhokhela uyalalela abantu abakhokhelayo. Ngakho-ke njengoba singekho ukuthi sizagogodeakuyena le ndawo kuthiwa kusestate or sithi baba Mnangagwa ngabe wenza into ezinje, sizamtshengisa phela ngokuye lokhu ze phandle estridini ukuthi hhayi lokhu okunje kasikufuni. Azizwele ngendlela zayo ukuthi kulabantu abakhona ababuye lapha eHarare bathi bona hhayi into asiyifuni.
Kodwa-ke singathi kuyanceda yini kumbe akuncede ukwenza khonokho?
Mina angikuboni ukuthi abantu labalalela angikuboni. Angikhulumi kuyanceda ulutho oluzakwenzeka kodwa phela bamele akwazi ukuthi hhayi sizwile ukuthi kulabantu abathe.
Kule mibiko ethi abatsha bebandla leZANU-PF labo bathi bazatshengisela emigoqweni eHarare ngesikhathi esifanayo okulakho ukuthi kudale ukuxabana kwababalandeli bamabandla la. Umnumzana Believe Gawule okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi ibandla leMDC lenza okungalunganga.
Ngibona nje into efuna ukuphambanisa
ukuthula okukhona elizweni lokuphambanisa abantu ukuthi babone angani kulento engahambi kuhle ngoba bona bajahile ukuthi ngabe bathi into le ibakibo ngabe yibo bayiphethe into yombuso le ebasithuma ekhethweni. Akukela nto isikhathi asikathini izinto zonke zisenziwe umsebenzi yonke yenziwe kodwa-ke bona sebegidimela ukuthi bangene emgwaqweni bethi lokhu nalokhu kanti ukuthi asetshenzwa njani nxa kuza kusenziwa njalo abantu bazathi bona nxa abantu bethi basungula inhlelo zokusebenza baphikisane lakhonokho beqatshile ngomva kokhetho bese bethi bona hhayi bademonstrate-le ukuthi 2% liyana lalokhu lalokhu ngamanga asoqinisele la bale njongo yabayijonile kodwa hhayi kiphi bathe ukuthi ukusibisela kubele emuva ilizwe thina abantu bakhangele ukuthi ilizwe liye phambili kodwa laba abantu badinga nje ukuthi kube lo msindo lani lani into ezinjengazenezo international communities ikhangela amazwe amanye ezikhangela ukuthi izibabe ngabona kule bu-attract-a i-attention yabantu abangaphandle abana ukuthi babona ukuthi into kule nto ezingahambi kuhle ezimbabwe kodwa khonokho nyabaloza kubuthi hhayi akuzekakuthole lokho kips akukho lokho
ye kodwa siyabona ukuthi balelungelo phela lokutshengisela isekelo sombuso welizwe siyakubeka sobala khonokho akunjalo
kuliqiniso futhi kakhulu kips ilungelo labo lelo liyikuthi likhona futhi kusekelo sombuso elihle kakhulu elibekiweyo ukuthi umuntu katshengisele ekhululekile kodwa-ke okwakathi sikutshengisela lokhu ngubona kulokunye okucatshileyo okunjengokuthi alwakwenziwa libandla elithile ngaba kuthi abantu bathi bona siyatshengisela ngalokhu siyatshengisela noma yi-2% behlangene bonke ngitsho labo bezana u-p f labo balevunyela ukuthi batshengisele ukuthi batshengisele bengavumelani lo mthetho othile betshengisele bengena emgwakhweni kodwa lokhu yikuthi kuleyinye i-agenda eqatshileyo
i-agenda yakhona kuyini
balokhu bekhonona ngendlela yokuthi bathi bona ukhetho lwatshontshwa ukhetho lube lungakhululekanga.
Umnumzana Believe Gawule ukudale le Central Committee kubandla leZANU PF sixoxe laye ekobulawayo. Izakhamizi zeLupane zithi isigaba sazo siyasilela ngenhlelo zentuthuko njalo zithi zilethemba lokuthi ukusungulwa kombuso wezabelo we-devolution kuzazilethela ububelo. Lokhu kuphume izolo emhlanganweni oqhutshwe umsakazo we-Studio 7 ubambene le-Media Center eLupane. Indikimba yomhlangano lo ibinge umbuso wezabelo njalo ubufana lomunye owenzelwe eGwanda ngomvulo. Sixoxele unkosikazi Hildegard Mufukare omunye okade semhlanganweni lo izolo njalo engumqondisi wenhlanganiso yeLupane Development Center.
Okokuqala esikukhangelelayo yikuthi nxa kusiba le-devolution sikhangelela ukuthi isigaba sakithi ngapha eLupane sesingaba lamathuba okuthi siphakame. Siphakanyiswa yikuthi thina ebesikukhangela yikuthi ayenelise ukuthi isebenzise ama-resources elawo ukuthuthukisa isigaba. Hatsho ukuthi ama-resources esilawo abe sesuke siyathuthukisa iZimbabwe yonke kodwa echiya indawo yakithi ingelalutho.
Yiziphi ezinye inhlupho izakhamizi ezikhulume ngazo kulomhlangano ngaphandle kodaba lwe-devolution?
Bakhulume ngodaba lokuthi kuvele thina ngapha sisemuva kakhulu ngoba ngesikhathi kutholakala uzibuse ngeminyaka ka-1980 indawo yakithi yona ayizange ithole ithuba lokuthi iphakame. Abantu abaningi abazange bathole amathuba okuya ezikolo ngoba kwakungela kuthula endaweni yakithi. Kuthe lanxa sokusithi kuyabuya ukuthula kwabuya futhi kwaba lokuwa komnotho weZimbabwe kwabuya kwabuyisela futhi abantu emuva. So kade bekhuluma ngakho bekuchasisa ukuthi kumele ukuthi kube le-affirmative action engaphakamisa isigaba ngoba sona sesisalele emuva kakhulu. Babuya bakhuluma ngendaba yokuthi nxa kubhadalwa imithelo abadala bezwisisa kuhle ukuthi imithelo abayibhadalayo iyangaphi beyibona njalo lapho esebenza khona. Kulula ukuthi bayibhadale imithelo kunokuthi baphonge ukubhadala imithelo bengayiboni ukuthi iyangaphi. Babuya bakhuluma ngendaba ye-corruption ukuthi iphele nxa ilomuntu okhangelweyo ukuthi nangu umuntu nguye onguye sitho vele corruption kulula limkhangele kulanqa kuphungutwa icorruption at national level i-national level yangkhona ingela face kungena muntu ongathiwa nanguyana umuntu odrive icorruption.
Ukutholakala kwegasi khona ngapho elupane kuliphatha njani? Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane liqoqane livumelane ukuthi lapho eyaqala khona ukugejwa lathi njengezakhamizi kuyabe kumele sithole okuthize?
Okwakhathesi abantu kade bengakahlali phansi bakhulumisana ngayo.
Unkosikazi Hildegard Mufukare, umqondisi wenhlanganiso yeLupane Development Center, ubexoxa loMhlongameli Gomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Siyasikhangeleke ezethulwa ngamaphephandaba kweleZimbabwe. Iphephandaba leHerald lithi amapolisa aselungiselele ukutshengisela okuzakwenziwa emigwaqweni namhla libandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Amapolisa aphinde athi izihlobo zidlwengula abantwana abalijumi ngeviki okufihlwa ngabazali. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Chronicle. Kuzobuya-ke umsakazi we-ZBC online uthi kule nkampani yakwele Germany efisa ukuthi ivule isitishi sokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga. Isitishi lesi silakho ukufakwa emdulini wedamu lemtirigwe esabelweni seMaswingo. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. So ke isikhathi senu kwamanje ukuthi like lisikhulumele namhla silobaba lapha okukhulumayo sizuthuthini. Kodwa ke xa ufuna ukuthi usithumezela umlayezelo fithizela kwisibhono khonoko phela kuWhatsApp ubesukhuluma okukhulumayo besuthumeza kunombolo ethi 012024650318. Ake sizuthi uthini umnumzana?
Salibonani emsakazweni, siyalibingelela bakithi. Mina ngingurizini Masiza Sibanda, ngidabuka eCholocho South kuvillage 15 ngaphansi kwenduna yakhe uMahlathi Njiyane. Uhlupho kakhulu esithanda ukuthi kusike silukhangelelwe kumbe esikhala ngalo ngamanzi. Thina njengokuthi vele kasilawa amanzi acocekileyo sisebenzisa amanzi ama-boreholes. La ma-boreholes la esinawo ayashoda, kanti ke uma efile nala ahlotayo kuze kuthi thina zakhamizi sihlanganise izimali sibe sesiqhatsha ngemali engaze ifinyelele kusuka kubo 800 rand kusiya ku 1000 rand ukuthi bezosilungisela lezo zikotsho lawo ma-boreholes. Leyo mali siyizakhamizi singelayo siyithola nzima. Bengifuna ukuthi ngesinye isikhathi alike lisibuzele laba abasimeleyo abangamalunga ephalamende, ngoba kunzima ukuthi thina sizakhamizi sifinyelele kiwo amalunga ephalamende ayiwona asimeleyo la yizwi lethu le phezulu khona le Harare ephalamende. Besicela ukuthi beke bethu ukuthi kati bona basimele ngaluphi, ngoba siyahlupheka singeke sikwazi ukuphila singelamanzi. Two, inkomo zethu azilamadamu, ama-boreholes la esilawo sinathisa khona inkomo siphinde sikhe amanzi okunatha njalo kule ndawo zama-boreholes aphegwayo uma ngaphazami early 90s kodwa kuze kube la early 2000 kuze kube la namhlanje ayikazwe ibhorwe leyo mgodi lawo ma-boreholes. So sithwele nzima kakhulu ngesomiso samanzi. Uma bengasikhangelela kakhulu emanzini ukuthi ama-boreholes ekwazi ukusondelelana maybe about kilometer kube le borehole about kilometer kube le borehole sihamba abo 3 kilometers 5 kilometers silanda ama-boreholes silanda amanzi. So leyo nto isithwalisa nzima kakhulu ukuthi kanti bavele amamemba ephalamende asimele ngaluphi uma singatholi usizo olulula, ngoba abantu abakwazi ukuphila namhlanje kulama-korela kodwa akakasi sizakali ngoba lokhu kuyayenza ukuthi abantu begcine kubaphoqa ukuthi benathe amanzi ezulu kumbe benathe amanzi asemachibini njengokuthi izulu seliqala ukuna abantu kutholakale sebele khorela kathi abantu abalamanzi abalamaboholes amanzi ahlanzekileyo gasilawo boholes kathi vele ugovernment usiza ngani kube zinkomo zenu ezesilazo siyazithelela sizithelela kodwa le mithi emadibheni kayikho imithi siyazithengela kahle kahle uhulumende uyasihlukumeza ngoba inkomo siyazithelela imigodi asilayo mina ngingureason masiza ngiyabonga
ye nxa ufisa ukuthi usithumezele-ke umlayezelo wakho ufithizela khonokho ngani kuyisibhono kuwhatsapp uthumezele kunombolo ethi 01202465038 ye kwamanje sike sikhangele okwethulwa ngamanye amazwe inhlanganiso yezindaba kwele Nigeria sezibambisane ukuthi zilungise khonokho ngani ikwethulwa kwamanga ebulenjini be-intanethi ngesikhathi ilizwe leli lilungisela ukhetho oluzayo umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi umkhokeli kahulumende kwele Ukraine nguye ohlokoze ibutho le-Russia eliqine lidubula imikhumbi yakwele Ukraine Mahlabezulu kuhlanja lapho esikhuluma khona lezizalwane zeZimbabwe namhla silentombazana ikhona ngale ke kwele Canada
igama ngingusimanga Dube Mrs Mabaleka isebenza labantwana abaleminyaka 1 to 18 abalenhlupho eziningi ezishiyene
ye nxa sikhangele umsebenzi kodwa unjani
hayi umsebenzi ukahle
ye awusitshela ngamafutshane ukuthi kade vele usima ungubani
ngingumancube ngakhulela koDube ngakhulela komalume komama ngafika eCanada ngile 21 years that was ngo-2004 ngafika lapha ngahamba esikolo ngafunda i-social work at undergrad ku-undergrad level ngaqeda ngasengenza i-masters yangikhona ngase ngiqalisa ukusebenza ku-child protection sebenza abantwana laba abadinga i-child protection ngakuyenza lokho for 2 years iminyaka engu-2 sidlile ngase ngiqalisa ukusebenza lalaba-ke abale abaguli engathi baguli ingqondo
ye singathi kodwa kuyasebenzeka kumbe kunjani
hhayi kuyasebenzeka ukuthi nje nxa ukusebenza labantwana ukuhle bakhona ukuthi bayakhula uyabona umehluko empilweni zabo unlike abadala sometimes inhlupho zabo kunzima ukuthi uzijintshe kwesinye isikhathi but abantwana bayakhula abalayo i-chance yokuthi bayenza umehluko ngempilo zabo so ngathi kuyasebenzeka
nxa sesikhangela empilweni wendile unjani
hayi ngendile malume ngendele komabaleka emendweni sengihlala iminyaka engu-11 silabantwana abathathu amankazana
nxa ungatshela abantu sibili ngokuthi wena impilo yakho uyibona inhle kumbe uyibona njani ungabatshela usithini
ngingathi impilo njengomuntu wonke impilo yaba lenhlupho lapha lalaphana akulamuntu olompilo engathi impilo yakhe ilula akakaze abe lenhlupho ezijiyene njalo nje emazweni lapha kule akufanani lekhaya ekhaya kulabogogo kulabo babakazi baningi abantu abakuncedisayo but ngapha emazweni ngusisi wakhona ngu-anti ngugogo seimpilo yakhona inzima ngapha emazweni in general njalo le mpilo nje emendweni imithado ibuya lenhlupho ezishiyeneyo kodwa kuqala ukuqalathisayo ukuthi abantu baxoxisane baxolelane ngoba akekho ngala maphutha thakula akekho ngala fica
ye akuvalelisa abalaleli mama
hayi siyabonga balaleli ngapha eCanada asazi khona ngapha amagumbi achiyeneyo I hope liyaphila lonke lapho elikhona
ye kusigaba esilandelayo asizweni-ke ukuthi silobani-ke namhlanje kuhlanja lapho esikhuluma khona lezi zalwane zezimbabwe ezihlala kwele melika njalo labantu abahlala emelika silobaba lapha ecingweni wothi sizwe ukuthi silobani mfowethu kunjani
angikhona ngibijana njani baba
ngiyaphila kakhulu ngikhuluma lobani
uzi lapho zibusiso othilene
ye kunjani khonapho zibusiso lapho khona
hano kukhona sosonge umqando kuphela these days but hayi kuyaphileka
Ungaphi khona?
Philadelphia.
Yeah, akusitshela ukuthi wafika nini khonapha ke kwele Melika?
Ah, mina ngiyafika lapha ngo-2000.
Usuhlalile, eh?
Yeah, so lesikhathi. So lesikhathi.
Yeah, wenzani khona eMelika?
Ah, kasi ngisebenzela i-company yama-cellphone lapha AT&T. Ngiyahlangana, you know, lapha, you know, ufuna lawo usebenzisa ingqondo, you know, ube ne-plan. You know, ube kwazi loku, you know, loku khuluma namakhiwa, you know, lawo usifake nje emphakathini. But hayi kuyahlalela.
Mm. So singathi what ufika khona ba wawuvela usenzani?
Hayi ngenzi lutho, ngiyabuya nje nami ngizodinga impilo.
Kodwa iyaphandeka impilo lapha yini?
Iyaphandeka impilo, you know, la kufanele la udinga nje indlela zangkhona, you know. You know, esikolweni lapha ungathola ukuhlanganisa ngamaphepha esikolweni. And then, you know, through our connections, I think lapho kune nje, it's mainly our connections. Ungathola the right connections. Hayi, uyakwanisa ukuhlanganisa lawo okuyimpilo.
Yeah, ifoni yakho iyadipha. I think uyayibalekela mshana. Unganyemukuli.
Sorry.
Yeah, unganyemukisi. Uhlale 1:04, just 2 minutes. So, ke, nxa sikhangela khona bo, zi, wena ubona ngazani impilo yalapha eMelika yayenza ukuthi umuntu athuthuke kumbe uhlala endaweni?
Hawu kuyathuthuke, you know, hayi uhlala endaweni, hayi no. Hawu, you can have a better life.
Yes, ngathi-ke nxa ukhuluma ngempilo engcono uyabe uvele usebenza umsebenzi onjani?
Hayi, you know, ama-middle class jobs, you know, awufuni yena imsebenzi, you know, kufanele ubalekele lawe into lezi ezabo, you know, ezabo manual labor, landlani, you know. Good thing abantu abaningi abasekhaya, you know, iZimbabwe education, you know, yasifundisa, you know, abantu abaningi sifundile, so lawo ungakwanisa ukungena nje endaweni e-right ukuthola umsebenzi ongazani ungconywana. But definitely, you know, i-minimum, ama-minimum wage job, ungahlala nzima.
So sizophela abantu abaningi besithi lapha uphilela ukubhadala i-rent, into ezinjalo, kunjalo yini?
Hayi, no, yeah, irenti iyadura, singagxamba amanga, iyadura, but hayi, no, angeke into zingathi uphilele ukubhadala irenti. Kufanele la ubona ukuthi uyadinga indawo elingane lezikhwama zakho, you know, ukuthi okuningi ukuthi njengabantu basekhaya, you know, sakhula ezindlini ezinhle, you know, depending on wawungapha ekhaya, but, you know, infrastructure ezimbabwe yayihle compared to lapha. So okunye okuningi, maybe abantu abaningi bagcina bezama ukuthi, you know, bebe lama standards lawana wekhaya. And bezibona bese-America sebefuna ukuthi maybe be-elevate embijana, irenti sicine ngazani iyadura. So lawo sofanele lawo uzijele nje ubone lawo okulingane lawe, uhlale lapho okulingane lawe, akhona ukuthi, you know, usikhame. But, you know, kuyaphileka.
Yes, siyakuzwazike kodwa-ke isikhathi singanisilo mhawu. Valelisa abalaleli mfowethu.
Hayi, no, ngiyabonga baba, isikhathi lapha ngiyabonga abalaleli.
Ye siyabona ukuthi sokwesikhathi ke somculo kwamanje ukuthi siqhubeke sixoxa lo mkhosi phela emkhumbulo umkhosi izolo sixoxe sibili kwazwela. So siyakwazi ukuthi abaningi beluyafuna ukuthi lingene kuhlelo. So nxa ukuthi ucula kumele ukwenzeke, sokumele ukuthi usitshayele usithumezele WhatsApp message 01202. Hayi, wathi ke ngizayiphinda futhi inombolo leyo 01202465-0318 kunjani.
Unotushatile kanti uqamba manga. Unothethe nyo wayifaka endlini. Unotushatile kanti uqamba manga.
Mina ibizeli kubhethi ngomega Ndlovu. Ngikade sengihlala ePhumula South la. Mina ngenza umasikandi osambhaqanga ngumsabatha. Ukholo lwami ngikholele ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akulamuntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu. Ngenxa yokuthi mina wami umculo asomculo othukayo, asomculo onenhlamba, ngumculo olalelekayo, even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona, of which into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo nto. So angiboni inkinga kulokho.
Yes, Dr. Zelo ukhethiwe ukuthi khona bakho maskandi akusele ngamafutshane ngakhonokho.
Yeah, nginominatiwe ku-best maskandi song yona lethi izulu liyaduma
u-Sky
is Metropolitan. Yeah,
ubona zani uzasithola isicucu sangkhona?
Yeah, ngokucela ebantwini abayiba abangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle, sacela kibo ukuthi basivotele. So ma ngabe bengavota ngobuningi babo na ngendlela abalandeli abaningi ngakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona ngaphuma bemali.
Ye, kuvotwa njani kona?
Kune-link ye-Skies, www.skiesmetroma.co.zw. Yikho lapho kuvotwa khona, uyahamba khona then ubusu scroller, uza scroll uyefika ku-best maskandi, kulapho ovota khona ngoba sigqokiwe singu-4 maskandi, then uyachoose ofuna ukumvotela. Yikho lapho kuyiwa khona. Abaningi bathumele kuma WhatsApp engine number zabo.
Awubheke manje ungabantu abasakhulumisana umshado wamapha umshado wephepha umulalisa ushadile kanti uqamba amanga mdakamame kanti uthethe inyoba ifake endlini.
Ithi yona ngizofela othandweni, ngayikhuluma ngokuthi ngizofela othandweni, ithi umuntu ushadile ngoba amajita amaningi, yebo sishadile kodwa manje suka sekungathi uthethe inyoka wayifake endlini. Ungananzelela impilo ephilwayo, kwesinye isikhathi angisho ukuthi omama yibo bodwa ababarongi isikhathi esiningi emendweni, yebo bakhona obababhedayo, kodwa le ikhuluma ngokuthi umuntu ongumfazi kuyabe kunguye ohluphayo ngaleso sikhathi, ekuxabanisa nezihlobo, ekuxabanisa nabantu obathandayo, uthole ungasena kuphumula enhlizweni. Yinto esikhuluma ngayo ku-track 1 ethi ngizofela othandweni.
Mawuyitholile wemdakamama awubambelela kuyo, mawuyitholile wemdakamama bambelela kuyo.
Take 2 ithi yona yokunenhlanhla, leyo isho ukuthi ma ngabe ungumuntu ongakashadwa uthola insizwa kumbe indoda ethi ifuna ukukuthatha, kumele ubambelele khona ngoba kulezi nsuku sokuzima endabeni zokwenda, endabeni zokuthathwa noma ezokuthathana. Ngakho-ke iy'nsizwa eziningi ngihlala ngizwa lapha zikhuluma ngama-yellow phone, ithi yona izoyithatha phi imali yokuthenga i-extra kule imovethi yokuzishintsha, njalo ma ngabe usuzishintshile uyabonakala. So bambelela kulowo muntu noma ngabe unjani, ma ngabe
kuthathaa.
Kumele ukuthi lisisapote singabaculi bakithi, ma ngabe senza ama-shows nibuye kuma-shows lisibhotele siwina ama-awards. Yithi engikucelayo ebantwini bakithi, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke mkhosi, ungadinela kusasa mfowethu.
Ngiyadula uthando lwanamhlanje, hawu ngiyadula uthando lwanamhlanje.
Umthombe umthando umuntu wakho bambelela kuye.
Yela uzosibili umculo uyajaka kakhulu, siyabona kulabantu lapha abakhona enkundleni, noma ningwenya ukhona uthi sawona Dube livuka kanjani. Siyaphila mfowethu singaziwena khonapho. Pretty Ncube uthi livuka kanjani ku-Studio 7, sikahle kakhulu lapha-ke Pretty. Kuzobuya labanye-ke abaningi ababhalileyo. Ubusani laye uthi hallo, linjani khona ngapho? Ye, siyaphila kakhulu. Ye, uthanda ukuthi cha mbijalaliswe kancane kunjalo. Ye, kodwa-ke singakehlukani ngokuthi sikhangele udaba lodwa kade lukhokhela lamhlanje. Abalandeli bebandla le-MDC bakhangelele ukuthi bazatshengisela lamhla bekhonona ngokuhlupha kweleZimbabwe. ngilikuba lapha ke uhlelo lolamhlanje olivalelisayo ngokipstube kodwa lingakhohlwa ntambama 7:30 bakulolunye uhlelo.